siyabonga Chris Lojonga lichana njani makhaya yiku divana emsakazweni wa studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngohlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uwina kwezanu PF wobulawayo ngemva kwe 15 years ingakaze ithole isihlalo kobulawayo. Mina ngubona ukuthi kungaba yidisaster ngoba amboni iMDC into abangabe beyenzile izanu PF engabuya izoyiguqula.
Ibandla leZanu PF liyanqoba kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
Inkokheli ze-African Union kumele zikhangelane emehlweni zitshelane iqiniso ukuthi uPresident Mugabe useyehlulekile ukukhokhela ilizwe njalo useyehlulekile ukukhokhela esingathi i-African Union. Ngoba thina besikhangelela ukuthi i-African Union kumele ibe ngathi i-example ejengisa i-leadership evela kule lizwe lapha abayifela khona. So eZimbabwe kulikwele nhlupho eziningi ezihlangana labantu.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ikhuthaza inkokheli zamazwe e-Afrika ezizangena umhlangano we-AU kwele-South Africa ukuthi zikhulume kabanzi ngobukhokheli obuqotho. Uzulu wemaphandleni uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lokudla, nanku abaningi bengavunanga lutho lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZanu PF linqobile kukhetho lwayizolo kobulawayo okwakuqala ngemva kweminyaka elithumi lanhlanu lanxa nje livotelwe ingcosana nje yabantu phezudlwana kwethumi ekhulwini 11.5% yalabo ababhalise ukuvota endaweni ezinhlanu ebezilokhetho lwama-by-elections. Kubika uNotando Sibanda.
Inani labantu eliphume layavota kobulawayo libikwa lingaphansi kwenkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000 phakathi kwabantu abangaphezu kwekhulu lenkulungwane i-100,000 elikuluhlu logwalo lwabavotayo i-voters roll. Umgcinisihlalo we-Movement for Democratic Change Renewal Team owayengumeli welobhengula edale lephalamende umnumzana Samuel Siphephankomo utshele intatheli izindaba lamhla ukuthi abazwisisi ukuthi kungani umnumzana Morgan Tswangirai wabakhipha edale lephalamende engazimiselanga ukungena kukhetho. Uthi laba bakunanzelelanga ukuthi lolu daba luzahlupha aluba bahle bamhambela phambili emthethwandaba bengakaxotshwa ukuze baqhubeke bemele uZulu owabakhethayo.
Sasi nganzelelanga ukuthi ikhoti izathatha indlela leyo eyayithathayo. Aluba sasikunanzelela, sasizahamba thina ekhoti kuqala. Ngoba yithi esa-expel uTswangirai kuqala. Kodwa ke konke lokhu ngenxa yokubana wayeselomzwanano leZanu, yikho kwenza kwehluleka. IZanu ingenile nge-backdoor kobulawayo bencediswa nguTswangirai.
Isikhulumi sebandla leli kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo ehlala ephumula uthi lolu khetho lumele lube yisifundo kumabandla aphikisayo ukuthi lapho ecabana angakhohlwa ukuthi injongo yawo enkulu ngeyokuguqula umbuso webandla leZanu PF.
Kuyasifundisa ke lathi njengama-opposition political parties ukuthi kasingalwi sizondane kakhulu thina ukudlula umuntu esilwa layo iZanu PF. IZanu PF yilo ibandla ekumele silikhiphe embusweni, hatshi ukuthi thina sibe sixotshana sisilwa sodwa. Kuyatshengisela ukuthi lathi kumele siye ku-drawing board sihambe sezinuka amakhwapha ngesintu ukuthiwa umuntu azinuka amakhwapha sibone ukuthi esikwenzileyo kunika izanu amasisi kobulawayo kuqondile na.
Unkosazana Rita Mshava uhlala emzini weluveve uthi lo nyaka inkomo imzele umuntu komhlahlandlela ngoba ubengakholwa ukuthi uzaba khona umnyaka lapho ibulawayo eza kuba labameli bebandla leZanu PF. Uthi inani lamavoti atholwe libandla leli akavezi ukuthi abantu abaningi sebelithanda leli bandla kodwa ukuthi yilabo abavele bethanda ibandla leli abaphume bayavota. Kodwa kungaze kube libandla leZanu PF kumbe eliphikisayo uthi umehluko uvele awukho ngoba ayikho intuthuko amabandla la angathi ayiletha kuleli dolobho. Kungaze kube yiyo i-MDCT ebinqoba kuminyaka yonke elithumi lanhlanu edluleyo.
Uwina kwe ZANU-PF wobulawayo ngemva kwe 15 years inga kaze ithole isihlalo kobulawayo. Mina ngibona ukuthi kungaba yi-disaster ngoba amboni iMDC into abangabe beyenzile ZANU-PF engabuya izoyiguqula ngeminyaka yona leyi emthathu sisiya ku 2018 abangene sibonthi bazakwenzani vela kulanto embona ngani bazayintshintsha kakhulu sibili
kusenjalo usikhwica mfundo umnumzana Jonathan Moyo unqobile eTsholotsho North ngamavoti aphezulu kwethumi lenkulungwane 11695 ancintisana labo umnumzana Busani Ncube wathola amavoti angaphansi kwekhulu i-91 kwathi unkosikazi Gertrude Sibanda wathola amajumi amathathu lesitshiyagalombili kuphela i-38 ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda
kunjalo nje inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana lozulu kwezokhetho zithi kuningi okungahanjiswa ngakuhle kulolu khetho intatheli izindaba yethu uMavis Gama uyalandisa
emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eCrown Plaza lamhle kuseni okwethula umbiko wazo phezu kwendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo oqoqwe ngumanyana wenhlanganiso ezisebenzelana lozulu kundaba zokhetho owe Zimbabwe Election Support Network lezinhlanganiso zithi lanxazi sithusekile kundlela ukhetho oluqhutshwe ngayo kunenge ungaqhutshwa ngendlela zithi zinanzelele ukuba inengi lendawo zokuvotela zivulwe ngesikhathi njalo impahla yokuvotisa ibikhona umqondisi weZimbabwe Peace Project engomunye wamalunga eboard yezesini unkosazana Justina Mkoko uthi kodwa bekukhona okungabaphathanga kuhle kulolu khetho
kusikhathazileyo yikuthi kwezinye indawo lapho ebesilabantu khona bekubonakala ukuthi abantu bebeyiziqhuku ngaphandle kwama-polling station bebhalisa amabizo bengakayivota babuye njalo babhalise amabizo nxa sebesuka polling station lokho sikubona kuyindlela yokuthi bekusenza ukuthi abantu babe lokwesaba
umkhokho uthi udlakela lokwethuselwa kwabantu kanye labakade bencintisa yinto okumele ilungisiswe njengoba lolu dubo belulukhulu esigabeni seHulungwe West bajeziswe kanzima abaphatheka kilo
thina njengezesini sikhuthaza ukuthi kwela kusasa sifuna ukusebenzela ukuthi kungaze kwaba lamapolisa amaningi kanjalo ngoba amapolisa sikhangelela ukuthi abe fanele elindele ukuthi ebebizwa nxa kungaba lento ekhathazayo
umqondisi wenhlanganiso yebulawayo agenda umnumzana Meli Dube ngomunye njalo amalunga eboard yezesini uDube uthi akumangalisi ukuba abantu kabaphumanga ukuyavota ngobunengi
okunye okungabe kwenze abantu bangaphumi kakhulu bayevota ikakhulu emadolobheni ukuthi siyazi ukuthi isimo somnotho sinjani abantu batshona bethengisa batshona bengabantu abavele beziphandela emgwaqweni okwekhetho lokhu sebakubona ukuthi asonto engathi konke ningaguqula impilo zabo yikho nje kungazange kube labantu abaningi abayavota
wengeza uDube ethi luyasilela ulwazi kuZulu ngakho ke kumqoka ukuba abeze baqhube inhlelo zemfundiso uZulu azi okumele akwenze anduba aphatheke kukhetho lumhlangano ungenwe zinkokheli ezivele enhlanganisweni ezimbalwa ezibalisa eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Peace Project, Bulawayo Agenda, Zesni kanye lentatheli izindaba. Abebandla le Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai bathi bajajuliswe yikwenza kukaZulu ongaphumanga ngobunengi ukuyavota. Kwesinye isehlakalo esiphathelene lezokhetho abebandla leZANU-PF sebexotshe njalo amanye amalunga amathathu kilo kusitsho ukuba sekuzabuyiwa kolunye njalo ukhetho lwama-by-elections laba ngababalisa obemela isigaba seMbire edale lephalamende umnumzana David Butawu obemela isigaba seMwenezi East umnumzana Kudakwashe Basikiti kanye lobemela isigaba seMarondela Central umnumzana Reika Ukonde. Lokhu kuza ngemva kokuba leli bandla libhalele umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda ukumazisa ukuba kabaseyiwo amalunga alo. Baxotshiwe ebandleni laba bantu besetheswa umlando wokusebenzelana lowake waba ngumsekeli kamongameli Robert Mugabe unkosikazi Joyce Mjuru ekuthini bagenqule umbuso kamongameli Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
Ukuhlaziya lolutaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele incwadi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi impumela yalolukhetho kayimangalisi.
Ama-institutions akhona ukuzwangujwangu bakhona obuqili bakhona vele abukafuqumi yikho ama-parties la amakhulu ema-MPC omabili besithi bona babengasoze benqindise ngoba kuyafana vele ombebe labo-Joyce Kadlembe labo-Luta Makarao balokhu bethungamela ama-systems e-ZANU-PF ama-electoral system. So impumela leyo vele kayisho lutho vele kuzulu weZimbabwe.
Kodwa nxa sikhangele indlela eyenze ngayo amabandla ancintisileyo afana labo NCA labo Transform Zimbabwe, ungathini wena nxa khangele impumela yakho?
Ya, inkinga yakhona phela yikho kuthiwa khona kungcono ngayo amabandla la aphilisanayo abambana ukwenzela ukuthi injongo yabo ibe yinye. Nxa abanye bezakuthika bancintisi abanye bencintisa kuyafana phela lokuthi phela i-Arsenal vele yadlala lejolojo FC kutho ukuthi iZANU PF ngokwayo yona ibidlala vele iyodwa ngoba babekwazi ukuthi laba abakhona abazithi bangamalunga azimele kodombo NC.
Singathini manje nxa sikhangele elakusasa ikakhulu ukuthi indawo ezifana lakoBulawayo leHarare kuyaba sokungene iZANU PF kuzaba nzima yini ukuyisusa?
Awusheze kube nzima ngoba phela nxa vele sesikhangelele ukhetho lwe-general election elizayo mfowethu. Siyabe sesikhangelele ukuthi sesingena ngoba imithetho yakhona elungisisa esihambehambelana lokhetho siguquile. Nxa vele singaguquwanga imithetho njengokubona kwamanje thina bayasibuza phela amaqembu amakhulu la bayasibuza thina ukuthi senzeni. Siyakwazi ukuthi ngo-2018 kuyabe sokuguqula imithetho. Nxa ingaguqulwanga yona iZANU PF ingazizame okukaPierre Nkurunziza wokuntshintsha isekelo sombuso, siye siyaqala-ke sesibona ukuthi kulenye indlela yini ekuguqula uhulumende esemthethweni engaqondananga lokhetho. So u-2018 abantu beZimbabwe kabahle bavele bakwazi khathesi ukuthi ku-2018 kuyabe kuloku hulumende omutsha, hhayi khona weZANU PF.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isikhuthaze inkokheli zamazwe e-Africa ezizangena umhlangano we-African Union kwele-South Africa ukuthi zikhulume kabanzi ngobukhokheli obuqotho. Amalunga alihlanganiso atshele abezindaba eJohannesburg lamhlanje ukuthi kawakukholwa ukuthi i-African Union izimisele ukuqhuba imibuso ehlonipha intando kaZulu e-Afrika ngesikhathi ikhokhelwa ngumongameli Mugabe osehlulekile ukwenza lokhu elizweni lakhe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Embikweni wethulwe kwabezindaba eJohannesburg lamhlanje, amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition athe kwathokoza ngodaba lokuthi inhlanganiso ye-African Union iqhubeka isenza sengathi ayibona ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubekela phambili eZimbabwe. Lihlanganiso ethi kunyamalala kwamnumzana Itai Dzamara owaduma kakhulu ngokuthi umongameli Mugabe ehle esihlalweni kanye lecebo lokuthumela amasosha ukuyakhupha ngodli abangelamsebenzi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni yizizathu ezibambekayo obekufuze zitshengise i-AU ukuthi umongameli Mugabe akasifanelanga lesi sikhundla. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis umnumzana Mfundo Mlilo uthi sekuyisikhathi sokuthi iinkokheli ze-Afrika zingabi ngomaluma bephozisa kodwa zilibeke obala iqiniso lokuthi akekho ongaba intshantshu ekubhuleni umlilo komakhelwana eyakhe indlu isitshe yaba umlotha.
inkokheli ze African Union kumele sikhangelane emehlweni zitshelane iqiniso ukuthi uPresident Mugabe useyehlulekile ukukhokhela ilizwe njalo useyehlulekile ukukhokhela esingathi African Union ngoba thina besikhangela ukuthi African Union kumele ibe ngathi iexample ejengisa ileadership evela kule lizwe lapha abayifela khona. So eZimbabwe kulikwele inhlupho ezininge sihlangana labantu kodwa uPresident Mugabe kahlala elizweni ubhizi uyabhoda eshiya indobe esikhangelane labantu.
Wasaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wenhlanganiso ye-crisis unkosazana samukele sokukhumalo uthi bayakhathazeka ngokuthi indaba zonke umongameli Mugabe azama ukuxazulula emazweni e-Afrika yizo futhi ayekela senzakala elizweni lakhe.
Isithi thina civic society sifuna ama leaders ethu asithathe serious and njalo bahlonipha abantu and bakhe isizwe not kuphela at the AU level but beqalisele emazweni abo lapha bavela khona. Asithi thina umongameli wethu kumele angabi umuntu okhulumayo kuphela emazweni kodwa ngekhaya kungabi lezinto eziphumelelayo.
Igqwetha elimele amalungelo oluntu umnumzana Gabriel Shumba laye obeyingxenye yabethule inkulumo kulomhlangano uthi ingxoxo okukhethe okukhulunywa ngazo kulomhlangano zikhomisa sobala ukuthi inkokheli ze-Afrika zigegelela imbuya zisesaba ulude. Le yinto egcizelelwa ngumgcini ihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabena yena othi bafuna i-AU ikhangelisise kabanzi indlela okukhethwa ngayo abakhokheli bale nhlanganiso.
Nxa sikhala sicabanga ukuthi i-African Union ingumama wethu kodwa nxa siyabika inhlupho zethu sithola longu esimbalekeleyo simthole ehlezi esihlalweni esikhulu. Yikho ke silomqondo ukuthi nxa umkhokheli kumbe umholi welinye ilizwe nxa ilizwe lakhe engaliphathi kuhle akumelanga akhokhele i-African Union.
Lobanje umhlangano we-25th African Union Summit uqale ngesonto edluleyo. Umongameli bamazwe e-Afrika bona bakhangelelwe ukuqhuba wabo umhlangano mhla ka 14 no 15 Nhlangula. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuthi kambe inkokheli yamazwe e-Afrika ehlangana kule South Africa iza luqakathekisa na udaba lokuthuthukisa abesifazana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yakwele Nigeria kanye leyamazwe amane angomakhelwane ihlangene lamhlanje ihlaziya njalo cebisana ngokuthi lawo mazwe angalwisana njani labalwa becatsha beqembu lesimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Ekusungulweni kwalomhlangano umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria uthe kumele ilizwe lakhe libe yilo elikhokhela leli butho njengoba abeqembu leli belwisa kakhulu elizweni lakhe. Siziphethe eza kwamanye amazwe ngokuya kwele Kenya. Iqembu lenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Kenya ezibalisa i-Amnesty International, i-Human Rights Watch, le-National Civil Society Congress sezikhalaze kuhulumende wele Kenya ngokuhlukuluzwa kanye lokwethuselwa okwenziwa ezinye inhlanganiso ezisebenza kulelo lizwe. UZulu wemaphandleni uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lokudla nanku abaningi bengavunanga lutho lonyaka. Abaningi basola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukusungula imisebenzi ayithembisa ngesikhathi sokhetho luka-2013. Endaweni eziningi zelizwe ikakhulu kwelemandebeleni izulu kalinanga kuhle njalo abaningi bathi babhekane lendlala embi. batho kutanisayo ukuthi uhulumende kamongameli Mgabe ukhanya engelamaqhinga okulungisisa umnotho oqhubeka ubhidlika. Sixhume isakhamuzi sebulilima komadlambuzi njalo owake waba ngukhansila walindawo umnumzana Thamani Ncube. Lo mnumzana Dube Mkombwe owebandla le-MDCT njalo engumkhokheli wekhansili yeBinga. Uncube usungula lingxoxo.
Ilizwe leli selitshonile, selisile, sekumnyama, akusela muntu owaziyo into ayenzayo. I-ZANU PF yathembisa imisebenzi eyizigidi ezimbili njengomuntu wonke oyayaphendise intombi ma eyehlela. Kodwa nakathesi ekuthini imisebenzi leyo itholakale, imisebenzi iqhubeka impileka, abantu baqhubeka bengekho emsebenzini, abantwana baqhubeka beqotshwa ezikolweni, indlala iqhubeka ibhasile. Sengathi lo nkulunkulu laya akasiboni ngoba izulu lonyaka linanga kahle, kuzaba lendlala esabekayo lapha emakhaya. Abantu umumo wezombangazi abasakwazi okuyikho, sonke sesifana lenhlanya ezibhubhuda eminyameni asazi ukuthi kona senze njani. Ibona ingani iZANU PF isibekele olunye uhlupho okokuthi khona luba yikho iZANU PF aluba sehlutshweni elingcono ngoba ukuba khona kwayo futhi sekungumkhuhlane ongelaphekiyo.
Mnumzana Mkombwe, kunjani khona ngapha eBinga?
Hayi, njengoba uzwile ujaha weplum tree esitsho Ncube ukuthi hayi, njengoba iZANU yona eyiyo esembusweni kunzima ukuthi ngoba esimini akulakudla umsebenzi awukho. So ukuthi abantu bangaphila njani shiwagoma sakwazi ukuthi izini thina sinje singabameli babantu uzabatshela nabantu ngoba uhulumende wakhona wathembisa abantu onguye omele abuse ngalaphendulo ngabantu bakhe.
Emasimini kunjani iNcube, litholile yini mpitshana?
Ikoma ukukhuluma iqiniso, thina emasimini asiqholanga lutho. Ngitsho kwatsha kwaqothuka, izulu lathi selibuya lona leyo lokucina kuvele kungasela lutho. So sikhayelane le ndlala emangalisayo, futhi angazi abantu bazabamba uphi umumo ngoba abantu benjalo bakhokhelwa zimpimputhe ezingathandalanga umhlaba wonke. Okokuthi khona angazi ukuthi sithwala ingcebethu njengeZimbabwe, siqonda kubani ozasebenzelana nathi. Silo hulumende ongananzeleli amalungelo abantu, silo hulumende ongelazwelo, silo hulumende olendaba lokuthi nxa ekhuluma abantu baqhatheke kungelani lokuthi bona batshele into ezingase zisebenze. So kuzima kakhulu ngapha ebulilini.
Khona ngapho eBinga Mkombwe, litholile yini impitshana emasimini?
Kuyahlekisa ugogobo, yazi ukuthi ngadlula esimathelele ngeviki ephelileyo ukakwandanga ukuthi uthole inkomo seziphumile emasimini ngoJuni ngalesi sikhathi. Yikho okokutshela ukuthi kakulaluto emasimini. IZimbabwe singeyokubangisana isikhundla, kathesi kuphele i-election izolo, ikubangisana ukungena ephalamente ukuthi abantu bekudinga ukudla nothi abantu.
Yebo, into kazimanga kuhle Ncube. Kulungisiswe njani pho ikakhulu sikhangela ukubana ibandla leZANU PF liqhubeka linqoba ukhetho?
Esengakunanzelelayo ukuthi empilweni ungawufuna abantu bengamanyani, kubayenze baba ngabayanga. Abantu beZimbabwe sebefakwe ebuyangeni ngoba siphila kwi-society engathi ngesilungu i-extractive. Seyakhipha bonke ubuntu obukhona kithi lapha, asisakwazi ukuthi khona kumele siqonde njani impilo esiyiphilayo. Ungananzelela kathesi iZANU PF angiboni kulo lutho olutshintshayo. iZANU PF ivele iyimajorithi ephalamenti ikhetha ukwenza imithetho nokungayenzi, ukuyilandela nokungayilandeli. So ngokukhangela kwami akulanto eshintshayo as long as iZANU PF ilokhu isembusweni. Okudanisayo ukuthi amabandla nalawo awe-opposition asewangena yikhona lokhu esingathi khona umhobholo ukuthanda ukudla. Okokuthi khona abantu bakhona lawo bahlezi begijimisana nezikhundla, awusakwazi ukuthi khona onguyo lesithize sekumele abantu ngubani. Mina ngibona ingani intsha yeZimbabwe sekumele itshintshe. Bonke laba bantu abakwezombusazwe kathesi they are very useless, akula muntu ekhumbulela abantu. Sengithi kahle ukuthi khona abantu abasha beZimbabwe bazithathele bona imisebenzi yokuthi abathuthukise ilizwe leZimbabwe ngoba laba abadala laba, ukukhuluma iqiniso Nkomo ngingathukani, laba abadala laba basimisele emgodini bonke abakuZANU PF lama-opposition. Kambe singathi sinohlupho olungaka sibe lama-opposition angu-19, kutheni khona lokho abantu bonke besithi bamela abantu libamela njani lawa abantu? Mina ngisabukele phakathi.
Akuyiphethe Mkombwe.
Hayi, inkomo kuyazwakala ukukhulunywa ngubaba Nyube okwasingeke sikubalekele sonke singabaZimbabwe yebo konke kuyakhanya kungathi kulencwaba nqoza kodwa ungakhangela kakhulu ngoba incwaba nqoza kathi wonke umuntu ukhangela ibandla elibusayo njalo abantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi lo amabandla aphikisayo angamanyana angaphuma le solution enganceda abantu ngoba iZimbabwe yonke ikhulekela khonokho ukuthi khonokho ngamabandla okuncane ungakafika u-2018 kubuye ndawonye mbona abantu abalalelayo bayamuza uma ungameli we-MDCT umagenisiwakilayo ukuthi uzama ngendlela zonke ukuthi wonke wabo amabandla amancane kabaphenduki ngoba kathesi kuya kutshengisa ukuthi sobala ukuthi ihopu yabantu ibingaphi ngakhathi i-turn out ivoti yegulawayo leHarare iyakutshela ukuthi abantu sebediniwe ngento yokuthiwa yikuvota.
Umnumzana Dube Mkombwe ngumgcini sihlalo wekhansili yebhinga obekhuluma endawonye lwake waba ngukhansila wakwamadlambuzi yePlumtree umnumzana Thamani Ncube. Kuhlelo olubona ngokwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esihlala ngaphandle kwelizwe lamhla sihlolisisa inkinga yalabo abahlala eBrithani lapho kusanda buyela embusweni kwebandla lama-conservatives. Abantu abaningi abadinga imvumo yokuhlala kulelo lizwe bayesaba ukuthi bengaxotshwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Difa Dube ohlala eManchester.
Sokuloko kwangena uhulumende ka David Cameron abantu bakithi bayahlupheka kakhulu ngoba kwaba lo mehluko omkhulu nxa sicompare uhulumende lo wayekhona oka Tony Blair wawulozwelo njalo uhulumende weLabour wawukhangela kakhulu ukuthi abantu nxa bebuya lapha uphangise banikeze amaphepha ukwenzela ukuthi baphangise basebenze kodwa ke laba abe conservatives kulo mehluko omkhulu kakhulu ngoba abalalo uzwelo olufana lozwelo esasilubona senzakala kuLabour.
So abantu bathini khonapho ke nxa sikhangela ngakhonokho odinga amaphepha?
Kukathesi nje sebafaka eminye imithetho ecishe ifane lokuthi ngoba nxa bekhangela bona kule mthetho abayifakayo for ama-foreigners kodwa kunjalo umthetho wakhona abasakhangela ukuthi bakuhlukanise ama-foreigners la ama-Europeans lama-foreigners abantu bavele eZimbabwe. Abantu bavele eZimbabwe ngoba nxa ungela amaphepha akula ndlela ukuthi ungazisapota njani kodwa uthola uhulumente esethatha labo bantu abathatha bachiye ngaphandle and ekugcineni uthola ukuthi labo bantu besebegcina bebandakanyeka ezintweni zokwenza into ezingalunganga ngendaba zokuthi umuntu abeselalelambile njalo umsebenzi engeke zayine ezokusebenza.
So labo abangalamaphepha ubona zani bazaxotshwa yini njengoba sizwa kuthiwa khonokho kwakungani kule mgoqo eyayifakiwe ukuthi abantu basoze bexotshwe kuzayenzakalani?
Okwakathesi ukuxoshwa kwabantu bayakukhuluma bayakuhlongoza sibili ngoba kathesi njengoba ama-conservatives bangena embusweni into abayingena ngayo kuqala ngeyokuthi kufanele ukuthi bakline i-system ye-England endaweni ze-immigration. So ngokunjalo bakhangelele ukuthi baqalise njalo ukuthi bayivule leya ndima leyana ukuthi baqalise ukubuyisela abantu baseZimbabwe emuva. Kodwa-ke asonto ezabelula ngoba umthetho owangapha asomthetho ovame ukuthi uwenzakale ube lula kanjalo ngoba lapho ama-human rights akhona njalo asa-practice-wa kakhulu. Bakuzama lokhuyana ensukwini ezedlulayo kodwa kwayehlula ngenxa yokuthi ama-human rights ama-lawyers babekhangele njalo kula ma-reports ajoye ukuthi esimo saseZimbabwe asikakalungi kahle so ngeke lize lithatha abantu baseZimbabwe libabuyisele emuva.
So ke nxa umuntu engela maphepha khonapho eBrithani uphila njani?
Nxa ungela maphepha kuba ukuthi nxa kuba inhlanhla nxa usasekhona ku-system ngoba nxa usasekhona ku-system kulama coupons nalaya le madlana incane naleya abayabekuholisa yona njalo uyabe usahlala lasezindlini zeleze ukuthiwa izindlu zeNASA. Izindlu zeNASA izindlu eliziphiwa ngohulumende ukuthi nxa ngesikhathi usalinde i-process yokuthi uphiwe lawo maphepha noma ngesikhathi usalinde i-appeal yakho uyabuloku usaphiwa naleyo imali oyenelisa ukuthi uthole ongakudla kodwa aso mali yalutho.
So ke lapha bangalamaphepha bahlupheka kanganani ukuthi bathole ngokubona kwakho?
Bahlupheka kakhulu futhi ngoba into yakhona kuze kube njalo ngisho lamaloya la uqala amaloya kwakuyi-free wawuphiwa nje into yakhona uyenzele ngamaloya kube for free kodwa kathesi uthole ukuthi mhlawumbe i-first launch yakho le-second launch yakho le-third yiyo ongayiphiwa for free kusuka khona njalo lamaloya apha uncedo mahara sebebalutshwana kakhulu iningi lakhona bonke sebebhatalisa. So into esihlala sizibuzela ukuthi nxa bezathi umuntu ovele eZimbabwe ongela mali oze lapha ngokuzodinga amaphepha bakhala ngokuthi bafuna ukuthi imali engange-£800 ukuthi umuntu lwana icala la indaba yakhe iyenelise ukuthi iqhubekele phambili beyikhuluma noma khona lo kuhulumende but ubuthi uzibuza ukuthi leyo mali umuntu uzayithatha ngapi ngoba njalo akasebenzi.
umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala ePilitane ubekhuluma ecingweni Lo Gibbs Dube West Studio 7. Kwanelo kwalamhlanje mdwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Inkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe Live Talk.